Lokhu kuza ngesikhathi uduwo lwezidakamizwa solusabalele kwethusayo okwamagama eZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla aphikisayo bathi isimo somnotho oselizweni yiso esibangela ukuba uduwo lwezidakamizwa lusabalale okubi ngale ndlela. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kumele uqiniswe imithetho yokumelana nalolu dubo.
Dubo lwama-drugs lo kozwa ikakhulu nge-situation eselizweni. Ungakhangela abatsha kula msebenzi, abatsha bavukela emabhrijini lekwenza izindawo zokubana bephumule ilanga lonke ngenxa yokubana akula msebenzi elizweni. Into yokuqala okufanele ilungiswe nxa umongameli uChabisa sengenile esihlalweni sobukhosi, into yokuqala esiyilungisa yikutholakala kwemisebenzi. Nxa sokuziba le misebenzi, okwesibili yikudila lomthetho welizwe. Okunye kwenziswa ama-drugs increase eZimbabwe ikubana ke umthetho wethu uweak.
Lokho kusekelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube.
So lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende esilaye khathesi akalandaba labantu, akanaki inhlalakahle yabantu yomphakathi, akalanje esengathi inhliziyo ekhangelayo ukuthi ulutsha luyachabalala ngendaba yezidakamizwa. Akulani lezomkhonomi umgabe owayehlulekayo ole record emhlabeni wonke wokwehluleka ukuba lomkhonomi osebenzayo, kazange abe liproblem enjengayona leyo, ngoba i-security yayingavumeli ukuthi abantu abathola imali ngezidakamizwa bathole impande.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi ziningi izizathu esezidala ukuthi abasakhulayo bazibone sebanjwe ngumjibila wokuphila ngokusebenzisa izidakamizwa.
Hayi, kulo dubo olukhulu kakhulu eZimbabwe manje ngendaba zezidakamizwa, abantwana abalahlekile okwenza abantwana belandele into ezidakayo yikuswela okwenza esikhathini esiningi ngoba kula misebenzi. Kodwa nje okunye sekunanzelelayo ukuthi abamabandla ombangazwe bathatha iadvantage benike abantwana into lezi ukuthi babayenzele imisebenzi emibi. Njalo sokusobala ukuthi abantu abasebenza lebandla libusayo, abanye bakhona abazenza abaprofit, yibo abathengisa izidakamizwa lezi.
Umsekeli womkhokheli we-National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Ngani Mkandla uthi njengebandla bazimisele ukusebenza lohulumende ukulwisana lodubo lolu.
Masifanele ukuthi nje thina sibonana njengephathi ye-ANC, kuhlangane abazali, uhulumende, abantwana labo bafundiswe, abantwana kababhanishwe. Corporal punishment yaveli ikhona nakudala, kathesi bangadakwa sebesinda, bangadakwa sebesinda. Uzo lokuthi kubangwani akulandile kwangwani, inguzo ukuthi okwangu ngamagelifezi okungaze awungalobhuziwe. So ngamafitshane ngibona ngani uhulumende yabe lisanda esiqinileyo, lathi abazali sibe lisanda esiqinileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi kumele uZulu asebenzelane lohulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members including and especially community leaders, parents and guardians of school going children to assist it in curbing the use of drugs and intoxicating substances. Continuous guidance and counseling within the communities as deterrent measures against drug abuse.
Ugatsha lwezomfundo yaphansi laphezulu lukhuthaza inkokheli lozulu wonke labazali ukuba bancedise okulisaneni lezidakamizwa. Sifuna ukuzala indlela ezizakwenza kuthiwe izidakamizwa.
Uhulumende uthi ngokunanzelela ukusabalala lokukhula kwalolu dubo lwezidakamizwa usasungule inhlelo lemikhankaso yokulimukisa uzulu ngengozi ezidalwa yikuthatha noba ukuthengiswa kwezidakamizwa elizweni. Ukunje amapholisa athi asekophe abantu abaphezu kwenkulungwane ezimbili 2175 elizweni jikelele abafunyene bethengisa kumbe besebenzisa okudakayo kumkhakhaso osanda kusungulwa. Kungalesi sizathu zokukhula kwalolu dubo, uhulumende useqoqe umhlangano omkhulu wabasakhulayo owe-National Youth Indaba ozaqhutshwa kunanzwa usuku olwe-National Youth Day ngeviki ezayo elubhane. Abasakhulayo abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abavela ezigabeni zonke zelizwe bakhangelele ukuthi gwaqa emhlanganweni ozabukhokhelwa umongameli Emmerson Mnangagwa behlaziya lokudinga amacebo okunqabela ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa ozokubhahilela izweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.